Kulamalunga ebandla leMDC ekhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora abangafuni ukungena kukhetho lwama-by elections besithi uMonzora labanye bakhe bakhahlameza uNkosazana Dokozani Gubhe. Bathi uMonzora usezama ngamandla wonke ukuba axotshise uMagubhe edale lephalamende ngoba wesaba ukuthi uzamthathela isikhundla emhlanganweni wokukhetha inkokheli entsha ozakwenziwa lonyaka. UMnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaMagubhe, uthi baningi abalandeli bebandla leli abathi kabasafuni ukulimela kukhetho oluzayo.
Kuliqiniso ukuthi kulabantu asebewithdrawile ukuba ngamakhandidethi ebandla le-MDCT kuma-by elections abuyayo. Lokhu bekwenza in solidarity lomama udokotela uDr. Gubhe. Bathi bona ngeke bame babe ngamakhandidethi e-MDCT uDr. Gubhe ehlukunyezwa efuna ukurecall eParliament ethethiswa nsuku zonke.
Okunye-ke Ndlovu, bathini abantu khonapho-ke kubandla leli?
Bathi bona abantu laba indlela ubaba uMonzora arana ngayo iparty kayikho emthethweni. Uzananzela ukuthi kubulawayo kwavotelwa istructure e-Ascoti, ubaba uMonzora wasikhipha wathi lesi kasimsekeli, bayafaka esawo esingekho emthethweni. Uzananzelela ukuthi bayaprotesta kobulawayo ukuthi ama-structures ka-2014 selahliwe, kwayahandiphikhwa abantu ngudlu insitha befakwa kuthiwa yi-province. So ngezinye izizathu abazitshoyo ukuthi bona bayawithdrawa. Kodwa lokhu akukho kobulawayo kuphela, okulabantu abangu-5 abawithdrawileyo, yinto nje ekhona ilizwe lonke jikelele. Elupane siyakwazi ukuthi edaluka wadi ukuba badekumele abe ngu-candidate laphana la ewithdrawile. Siyakwazi ukuthi eMiglands bakhona abawithdrawileyo, siyakwazi lasesithitungwiza eHarare bakhona abawithdrawileyo. Bonke labo bewithdrawa bethi bona ba-insolidarity lomama udokotela uDr. Gubhe, bathi ibandla liyamhlukumeza, ibandla lifuna ukumrecola. Ngalokho-ke ngeke bakwazi ukuthi bame bebe ngama-candidate e-MDCT nxa kuyukuthi umhlonitshwa uDr. Gubhe uyahlukunyezwa.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Witness Dube uthi abantu laba bebengakakhethwa ukuba bazamela i-MDCT kukhetho oluzayo.
Iqiniso yikuthi laba bantu abakhiphe amabizo abo bebengakabi yibo abamele ibandla kukhetho, bebesangabantu nje abafake izifiso zabo esingathi ngama-applications. Bafake kuprovinsi yakoBulawayo, baphinda njalo bayibhalela yona leyo iprovinsi yakoBulawayo, bayitshela ukuthi bona abasafisi ukuthi ama-application abo akhangelisiswe mhlawumbe ekutheni babe ngama-candidates. Kodwa kukhona, hhayi, bebengasibo bodwa, sikhangele kakhulu ku-ward 8 lapho kuphume khona uMamushila Msonda, bekulabanye nje abangu-7 akade befake ama-applications akhe yena engowe-C8. Ufike kubo Mpopoma okulo Sibusiso Edina Adams, umsekeli kaNobhala weprovinsi, bekulabanye abangu-5 yena engowe-6. So baningi abantu aba-aplayileyo, njalo ibandla liyaqedisisa wona lumsebenzi. Entemba ukuthi kusasa kuyabe sokusethulwa ukuthi ama-candidates amelele ibandla ngobani. Kujayelekile ukuthi abantu bafake izifiso basebezikhipha sebebone okuthile.
I-Commission eZimbabwe Electoral Commission ithi izaqala uhlelo lokubhalisela ukuvota ezigabeni eziningi elizweni. I-Commission le isanda kubika ukuba balutshwane kakhulu ababhalisela ukuvota ngomnyaka ophelileyo.